Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umthetho ndaba wesula isiqondiso somthetho owesatshwa ngoZulu we-Public Order and Security Act esikhangelane lokutshengisela emigwaqweni okungavinjwa ngamapholisa endaweni ezishiyeneyo kusetshenziswa amandla kahulumende. Kulabanye abantu abachothoza ikhomishini ehlolisisa ukudutshulwa kwabantu libutho ngoncwabakazi lonyaka besithi kungani isekela ibandla leZANU-PF lohulumende. Uxozela ukwenzakala kwinkampani yeChoppies edlelana nalo wayengumongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko kwethusa izisebenzi ezedlula inkulungwana eziyisikhombisa. Iqembu leHighlanders Football Club lithi lizadlala njengenhlala yenza ngesikhathi lingqikilana neleBulawayo City elilakho ukuphuma lonyaka emidlalweni yePremier Soccer League. ULive Doc namuhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngomhlangano omkhulu weGender Commission ohlolisisa isimo zabesifazana kule Zimbabwe. Uthumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ngowapha 7 ntambama langowapha 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.